Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Lechona njani, livuka njani mthwazo muhle, olamukela emweni ngenjabulongo lesine mhlaka 27 kuNhlangula 2019 ngontungamili Nkomo. Kweze kuseni namuhla, umongameli Mnangagwa uthi uzabumba iqula elizaphenya amacala enkohlakalo etheswa iziphathamandla zeZANU-PF ngabasakhulayo baleli bandla. Abalimi bathi bakhathazekile ngokwethulwa komthetho ovimba ukusetshenziswa kwemali yakwamanye amazwe ngoba kuyiyo ekade bethengisa ngayo izifuyo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi uzabumba iqula elizaphenya amacala enkohlakalo etheswa iziphathamandla zeZANU-PF ngabasakhulayo baleli bandla. Iziphathamandla lezi zibalisa umnumzana uPeti Mpofu lomnumzana Joram Gumbo. Abasakhulayo bezanu-PF bathi ababili laba labo somabhizimusi abafana lo-Ukneli Chivayo ngabahuquluzi benotho. UChris Kando Studio 7 uxoxele lunga leZANU-PF umnumzana Belief Gawule ngalolu daba.
Engingakutsho yikuthi abatsha laba bakhathazekile kakhulu ngokwenzakalayo okuyikho osekubisela ilizwe phansi, ikakhulu into yokuqala esayivumelanayo kuconference yethu esigodini ekupheleni komnyaka. Iparty yathi akulwiswe icorruption, akulwiswe icorruption angendlela zonke ngoba icorruption yiyo ehlulekisa inhlelo zikahulumente edilizayo umkhonomi njunje umi kubi. Ngengaba into yokuqala icorruption, ukuze kulungisiswe zonke izinto kumele kuqale kulungiswe indaba yecorruption ibe yiyo eqedwa. Kula ma-investors engabuyela ivele le corruption, akulanto engayenzakala into ezile corruption. I-corruption ivele into yokuqala. Awuke ama-youth abona kungani uhlelo lolu olokulinga ukulwisa i-corruption luhamba kancane kancane. Ngithi mina ngesikhiwa i-pace yakhona ne-pace sokumele ukuthi lungezelelwe ibi sakhona singani siyafakwa sibe phezulu, kulwiswe indaba leyo okuthiwa yi-corruption ngoba yiyo into esavumelana ngayo. Ngibona ama-youth akwenza kuhle kakhulu ukuthi alwise, ukuthi afuqe ukuthi abantu, ngoba abantu sebephambili kwedlula le nhlelo ezikhona ezokuthi bakhangelele uhulumende alwise njani i-corruption.
Manje siyabona nanku usiba lukhulu webhanga umnumzana John Manguja usethena uzabasa emthethwandaba bona labo abasakhulayo abebandla leZANU-PF ngoba bamhlambaza. Akusoze kulethe na ingxabano ebandleni, sibona lisehlukana imbono.
Abatsha laba nxabe ukuthi balobufakazi, mbona ngani amajaha lana aso majaha angala sikolo, amajaha ale sikolo asifundile, amboni libapho ngusukela nje umuntu onjengomanguza bethi kulalokhu lalokhu. Angiyabona ngathi into zisenzakala lapha, imali zokungenangena. Kudala kwenzakala izinto zezimali lezi lokubalwa kuthiwa hey RBZ ingayindanayeyibalaeyibona. Mbona ngani lothi uzabahambisa emthethwandaba esiyaba kufika, hayi laye kulilungelo lakhe lelo, nxaye emsulwa engalacala, nxaye izisolo engalacala. Lawa abatsha laba mboni ukuthi bangapho umsukela nje baye bemgcobe ngodaka evele engangcolanga. Ngabona yikho kuzamele kubonakale khonapho ukuthi khonoko abalakho yini, kukhona yini ukuthi bazakusha phambili emthethweni ngale ababotshwe labo ababakhangelele ukuthi yobayenza into zokuwori. Kodwa mina into engayitsho yikuthi ayisiwo khonoko kuphela, kuningi kakhulu, baningi kakhulu abantu bamele bakhangele bahlolisiswe ngendaba zelezi esikhuluma ngazo ezecorruption ezikhuluma ngabatha. Abatsha bangani bayachiseka kakhulu ngezinto lezi. Ngibona ngani isikhathi sakhona sesifikile ukuthi kwenziwe khonokho, ngoba ulokuzeni u-national commissar omusha uthe yena wonke umuntu ongcolileyo ozibone ngcolile barizayo achiye ingakalandeli lotiya phambili. Ngiyoqalisileyo ukuyifuqa si-national commissar, labo ntanga sebengenela labo bayahamba kwabo. Bona siyavumelana thi njengebandla ukuthi injongo yethu ukuthi silwise i-corruption, ngoba i-corruption yikade sibulele umnotho womcelisi. Kanti sikhuluma sinje nje indaba yemali leyi, uthe kwenzakale khonokho ukuthi imali leyi sokungani namhla ungakhangela izini layizo ngizokuzola namhla imali inyoze nesiwa ama retailer la sesiwa okutshengisela nje ukuthi kade lokuganga okunye kwenziwa ngabantu abakhona kukhula kuhulumeni abanye bakhona le but singakhathele ukuthi ngobani but bakhona kuhulumeni abanye ade beganga bese izinto zobori nje
umnumzana belief kaule lilunga leza no PF ubexoxa ecingweni lo Chris Kande we studio 7 Abalimi benyama endlovu bathi bakhathazekile kakhulu ngokwethulwa komthetho ovimba ukusetshenziswa kwemali yakwamanye amazwe eZimbabwe ngoba kuyiyo ekade bedengisa ngayo izifuyo zabo. UGibbs Dube weStudio 7 uxoxe elomunye wabalimi laba umnumzana Albert Bebe.
Izifuyo indoda ehlumayo bezithengise ukuthi zingaba zinhle sengisiba nje lokwethuka ukuthi njengoba kathesi lonyaka kukhanya kungani kuzakhayela angiselashi ukuthi sizaphutha njalo kuSeptember October lapha
singathi kodwa ke khonapho ke izifuyo uzinikani njengoba sibona ukuthi ke utshani labo sobusitsha sokunjalo
besifisa ukuthi ma ngala masolombana atholakala kube khathi umthatha aqalele phambili athenga ukudla singazi njengoba nje kukhanya ngani intengo yakho ikhuphukile ngokutshintsha kokusele ukuthi imali le yakho ngapha eAmerica ayisasetshenziswa sekufuze sisebenzise ibhondi intengo ikhanya ikhuphukile sibili
singathi lapha nxa sikhuluma ngentengo ikhuphuke isuka ngaphi siya ngaphi
kathese kwenkomeni kungani kuseseluvivi ngoba abantu kabalashiwo ukuthi bethengise ngebhondi kuza kuya kuma ngaphi kade kufuze esikhangele ukuthi nga ukuthi ngani uyakhuphe yodwa uyezidingela ukudla manje kathe sakwabi leshiwo intengo ekhona ayikacaci
ye belizithengisa malini kungakangeni
lokho akade be amathokazi kade ethengisa ngama 500 to 600 user kusiya ku 700 user khona apho
kathe salikabi leqiniso
ukuba njani kathe sakwacaci ukuthi kathi abantu bazacharge malini beconverte njani kuseseluvivi but in Tembi next week kuyabe sekucaci ukuthi vele siyanga
Yeah. Nga kusikangele ke kusiyaphambili baba Bebe wena ufisa ukuthi vele wenzeni eplazini lelo iplazi walithenga kumbe wangena nje
hayi ngama resettlement sangena ku village ise village ID scheme mina bengifisa nje ukuthi ngani ngiyalondoloza inkomo
ukuthi zibe zinganani uyafuna ukuthi kube liplazi elikhulu
ukuthi zibeze ngoba sengingani sengimdala i-energy kayisekho yana I'm now 63 years so ukuthi ngithi ngaba ngeza ama-ambitious program ukuthi ngilime ngilokhu ze ngiyabe ngithakathi ngesilungu i-subsistence farming
khonapho-ke uyabufaka lo mumbu into ezinjalo
ye umumbu ufake nje umumbu ukuthi khona uzaba namahlanga phela khona uyafida inkomo
umnumzana Albert Bebe ngumlimi wenyama endlovu bexoxa ecingweni loGibbs Dube weStudio 7 sekhangele okusemaphephandabeni Iphephandaba leChronicle lithi kulo wesifazana wemberengwa obulale omunye njalo owesifazana encedisana lomkakhe emethesa umlando wokuba lidla licatsha lomyeni wakhe. IZimu Live yona ithi ababili ekade bengabahluleli bedale leHigh Court umnumzana Nicholas Mathonsi lomnumzana Charles Wungwe sebekhutshuliwe ngumongameli yamasoni Mnangagwa wabakhetha ukuba ngabahluleli bedale leSupreme Court. Sokuyisikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho yiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Elinjani basakazi beStudio 7 lona okhulumayo ngophini ngihlala ngisezweni laseSouth Africa eJohannesburg eGauteng eSoweto yikho lapho esiphila sikhona okwamanje sisancengisa cha mina badala bengithanda ukuphawula nje ngendaba eyenzakala ekhaya lakithi okokuqala bengifuna ukubonga nje lo msebenzi elisenzela wona ukusazisa ukuthi kuyini okwenzakalayo manje sekusezikuphi izinto kwathathwa amanyathelo bani konke lokhu inxa yini siyabonga kakhulu keep it up umsebenzi eliwenzayo bangalizonda abantu bengabathengisi bangalikhuluma ngawonke amagama kodwa yalani isiniyeza lokhu esikufunayo esikudingayo njengabantwana besezimbabwe indaba engifuna ukukhuluma ngayo mina ngeyokuthi bekunjani abantu abepolitics abamabandle awechurch omasiko bonke nje abadala bonke wonke umuntu odongo osezimbabwe abadala nabancane sihlangane sizama ukubumba into eyodwa sihlukane lalowo mkhuba sihlukane lalowo moya osiphethe kwamanje osigqokile esinawo owakudala wakukhukhu bethu abasho nawo loya umoya ongela uxolelana bekunjani siwudambe lo moya siqale phansi njengesizwe ikakhulu entsheni thina abatsha siqale phansi sizame ukuhlanganisa abantu abadala ngoba abadala bethu no manje basanemoya loya owakudala wokubandlululana amandebele amashona sokuzobuya ipolitics so ngaphandle kwalokho angiboni ukukhona ungaqhubekisa iZimbabwe phambili sesidlulwa njengamazwi nje abathatha umbuso manje thina kudala sithatha umbuso kodwa senzeni elizweni lethu umsebenzi kubulalana nje kubheka impumelelo esinayo kodwa bekunjani ukuthi khona sikhulumisana umlotha sithi lokhu kwenzakalayo kwenzakala asikuyekeni siqaleni phansi ngitho lalaba sembusweni ngingababona besule ezikhundleni why bengaphuma esikhundleni ngoba bayisaba leyo nto ngoba manje ma wena angaphuma esikhundleni wonke umuntu manje osembusweni unomlando.
Njani njani bantu bakithi, njani bantu benkosi, hayi thina siyaphila bantu bakithi. Asifuna la masela la bantu bakithi, sasiqeda imali elizweni and manje asiyihuquluza futhi ngokuningi bayo bantu bakithi. Kambe la bantu abashuthi banani ngathi ngabantu abanjani kahle kahle abantu abangashuthini izanu pf bantu bakhithi vele into yokuqala ngamasela laba bantu labo and ukusela lokuyiko obuncindezela ilizwe ikusela ikubulala abantu ikuboshwa abantu mahlana yiyo into okumele iqale ukubhekiswa ngaqale elizweni awubheke nje manje ma engavuketha imali yakwamanye amazwe aka ayisasebenzi okwakuqala yena akanamali ukuchaza ukuthini umuntu lengqondo engakhupha lelo gama mpela ebonti ilizwe stiven doza lesiyabhani phela ibhodi ufasa ukuthi liphele manje akusebenzi akusomali and manje besekuphelile vele akuna valu ivalu sikuyabona ufostela nje ukuthi akumele kulingane le dola liyanelinga iranda libuswa ngamasombe besenzela ukulitshotsha futhi belithathe begqibendini zabo yabona yinto abayenzelayo wena uyathi umnikeza imali manje yena uthatha imali leyo uyayigcina ukunikeza lawo maphepha wena lawo maphepha uzowagcina endlini yakho uzowabeka kuphi uzowabeka kuphi vele akula nto eyenziweyo akula nokuthi uzamani ufunani ucabangani yazi ukwenza komuntu ongena sikolo akuyabonisa ngempela ukuthi hayi lo muntu lo kafundana ilizwe ulithethe ngenkalo ukubulala abantu ucabanga ukuthi yinto azoyiyeza futhi emnothweni umnotho ngeke beuroka ngendlela asebenza ngakhona hayi la masibili abantu bakithi nayo sikhathele nguyo izanu pf sikhathele yiyo ngempela sikhathele taya thathi ngezanu pf bheka nje manje ukuthi sebetshontsha le mali futhi idola emelika selishote elizweni lesibili.
Hallo Studio 7 masekelelo okhulumayo ezenka enkali ngiyabona ke lokho okwenzakaleyo ukuthi batshintshe iuser mina ngibona kuyancedisa kakhulu ngoba abantu bezitolo labade besenza ulunye ebantwini kulabo gogo lapha abangasakwanisi lutho akade bezuza amapensheni abo bebehola ibhondi uze uthi nxa usiyafika esitolo umuntu akutshe kade uthengisa ngerandi umuntu athonelambile kodwa imali etiyiphethe avalele impahla zakhe kurayithi alibhane iyuta alibhane irandi kusebenza imali eyodwa yezimbabwe ukuze kusebenzeke kuhle ukuze kuhloniphane ngoba vele ukuthi uzathi wena ungasowe America kasi kwe-America phela la lapha kusezimbabwe ngoba siyasiphume siye kubobhotswana nxa uphume usiye ebhotswana uhle vele utshintshe imali yakhona ufike uthenge ngeyakhona ngale awuthenge ngeyala awuthenge ngeyakwenye indawo so lakhonapha kabahloniphe indawo yakhonapha bathenge ngeyalapha imali njalo tolo nasi la sila detini za kamini atitengise ni male silai ni abomu.
Laboke bekungabalaleli be Studio 7 abasumele imlayezo yabo nge WhatsApp. Lawe uyanelisa ukusithumela owakho umbiko umlaleli kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafithane. Kulabantu abalimeleyo ekudubukeni kwebomba ebelithiwe emoteni ngamalwa icatsha kweleSyria edlulisa amalawulo izolo. Umkhombi weleGermany ohlenge abantu okhunjini lweLibya bezama ukuchaphela eEurope usufikile eItaly lanxa lelo lizwe belitheka lifuni kubona olwandle oluduzane lalo. Abasakhulayo abenza izifundo ze-arti esikolo se-Visual Arts eMbare eHarare bakhala ngokuhlukumezeka kwabatsha ngesimo somnotho esibangela ukuba baswele imisebenzi. UMark Peter Ntambe usipha lolu daba.
Isimo esikhona eZimbabwe kwezomnotho la kwezombusazwe sibangela ukusilela okukhulu kwemisebenzi ebantwini bonke elizweni jikelele, kodwa sokuhlaba abatsha abaningi kakhulu abagqiba izifundo emakolitshini. UNkosazana Gracious Kabamba udwebe umfanekiso othiwa Hidden Truth okhomba ukuhlukuluzeka engqondweni kwabatsha ngenkinga ezibhekana labatsha ikakhulu ngokusilela kwemisebenzi lamathuba okugcina kubangela bebele mpilo.
Become so addicted to kuti vanobva vatokanganwa nezvavari and their future is
vedhawa ngendlela yokuthi bagcina bekhohlwa ukuthi bangobani okuthi elakusasa labo sibili lisala lingasela themba.
UGracious uthi iathi yakhe iphinda ikhuthaze abatsha ukuba benanzelele ukuba bengasetshenziswa ngokudonswa njengentambo bigcine besenza ukubi ethi kabasebenzise ingqondo zabo bezivulele amathuba ngokusebenzisa ukukhalipha abalakho. I-art uthi ngenye indlela elula abatsha abangaziphilisa ngayo ethi njengaye usebenzisa okufana leziqhu zomumbu lamaphepha akuthola kungelambadalo lependa ukulungisa okungamphilisa. Omunye osakhulayo oqhuba okumsebenzi we-art uthi imisebenzi yokuzilungiselela efana le-art ingathuthukisa abatsha. Udubo olukhulu oluhlasela abatsha lokhe kuyisilela kwemisebenzi noma beyifundele emakolitshini leyo misebenzi belama-degree. Umongameli Emerson Mnangagwa utshele omunye umsakazi kweleZimbabwe kusikhashana esanda kwedlula ukuba uhulumende wakhe usephume le nyathelo lokuba abatsha benikezwe amasimu angaba yisilinganiso sokungamashumi amabili ekhulwini womhlaba owabelwa abantu ukuze bathole ukuziphilisa. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntambe.
Zimbabwe, the voice of America.
Umtshutshisi owaphenya udaba lobudlelwano obabakhona phakathi kukamongameli weMelika umnumzana Donald Trump lohulumende wakwele Russia ngesikhathi sokhetho olwedluleyo, umnumzana Robert Mueller usevumile ukuyakupha ubufakazi ngodaba lolu phambi kwedale leCongress ngenyanga ezayo. Uphenyo lolu lwalungolokudingisisa njalo ukuthi uTrump engaba walinga yini ukwenqabela isandla somthetho ngesikhathi uMula ekhulumisana labantu abachiyeneyo ababelobudlelwano loTrump. Umnumzana Mula waphetha lolu phenyo ngokuthi wayengabutholanga ubufakazi obabungamenza atsho ngokuqiniseka ukuthi uTrump wayemsulwa. Lokhu kwachiya abantu abaningi besithi ngezinye indlela umnumzana Mula uthi kukhona ukuchaya amanzi. Uviziwe ngelidali leparlamente ukuthi ayiphumela egcikeni aphendule imibuzo elokhu ilenga. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika, umnumzana Mandla Mkhwananzi. Saqala ngokumbuza ukuthi kuyini kahle kahle abantu abaningi abakukhangeleleyo kumnumzana Mula.
Mbona ngani abantu abangafuna ukuthi abakhangele ukuthi bakuzwe yikuthi ama-Russians wona angene la kangakanani kukhetho lolo okwenzela ukuthi kungaphinde kwenzakale next time. Lokuthi kwakuvele kule engingathi yidili bani phakathi komongameli welizwe elikhululekileyo lingaka lelizwe elinjenge-Russia.
Ubona udaba lokuthi kungani uMula engethesanga uTrump icala lusiba ludaba yini egudwini azathwaliswa nzima ngalo ngamalunga e-Congress?
Kukhona ama-committees asaxwayisa ngayo nale ndawo. Kukhona ama-committees amaningi asakhangela ukuthi abone ukuthi isandla sikamongameli saba nganani ekwenqabeleni ukuthi ayethuse umlando yena uTrump. Lokuthi futhi ziningi izinto okukhanya zacithwa lapha kulolu gwazi. So ngiyabona futhi ngenye into efanele ukuthi ibasobale ukuthi that kuyini okwakuvele kukhona okungasekhoyo okwabe kungabe kwacithwa ngenxa kwesandla sikamongameli.
Umongameli Trump kungani ezwanana kangaka lomongameli Putin lanxa abantu beMelika abaningi bengamthandi yena uPutin?
Mina ngokubona kwami uTrump into ayiqakathekisa kakhulu lijwabu elimhlophe ukuthi kabambanisa abantu abamhlophe umhlaba wonke. Ngoba uzakhumbula ukuthi ukukhethwa kukaTrump lakhona apha phakathi elizweni kuthengise even lalabo kuthiwa ngama-right wing amaqembu odlakela ezenketha bechabi avele kakhulu obala amanye ayevele efihliwe esihlakele. So uTrump yena angithi bona uhambile le-Britain lakukhweni wayenziwa yonke imikhuba kanti futhi uyakhumbula ukuthi le ndaba yase-Britain lapho besithi Britain kayiphume laphana. So yena uTrump ufuna amazwe lawa abamhlophe ahlangane ngoba amazwe amhlophe abantu abamhlophe lawa abengana alele kodwa uTrump senguye ogida ke lingungu ethi asibambaneni sizigqaje ngokuba mhlophe ngoba yitho abantu esiphezulu. Kanti uyabona futhi ukhangela le-Asia ukuthi ahambe kulwana undoda lwana owase-North Korea uzama ukuthi ahlukaniswe bonke ama-Asians o-China labo o-South Korea ngoba besefuna ukuhlangana lapha. So yena usebona ukuthi kungcona njani azama ukuthi ayehlangana lalwana abehlukanise. So mina mbona injongo ka-Trump enkulu yikuthi ahlanganise abamhlophe abazigqajayo futhi abathi bona bayibo abantu bani. So ke e-Russia i-Russia ngelinye lamazwe abantu abamhlophe anti uhamuze ekampeni ekhuluma ukuthi abantu abamnyama ama-Nigerian nama-Africans abantu abangalancedo ngangcono sithole amhlophe abavela kula amazwe awe-Eastern Europe.
Luyeza ukhetho lweMelika ngomnyaka ozayo kasi soze sibone iRussia ingenela futhi yini?
Kusezabonakala ukuthi kuza kumanjani ngoba la iMelika isezakhanya ukuthi iqine kangakanani. Sengisho lanxa iRussia ingazama ukuthi ingenele lanxa yona iRussia ingangenanga kodwa indlela uTrump asedunge ngayo phakathi la ama-institutions abebekiwe democracy kusobala ukuthi usewalimazile amaneke.
Umnumzana Mandla Mkhwananzi yisizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika. Sizigqibeke ezekuseni ngokukhangela imidlalo ye-Africa Cup of Nations. Iqembu leZimbabwe Warriors libe ngutshiki lobhanqa 1-1 lele Uganda izolo ntambama. Umdlalo lo utshiye abasekeli bama-Warriors bedanile ngoba leli qembu lidlalise amathuba amaningi. Lanxa eleZimbabwe lingakaphumi kulumncintiswano amathuba alo asefiphele njalo ukuze lidlulele phambili kumele linqobele DRC kumdlalo walo ozayo ngesonto. Kweminye imidlalo yayizolo eleNigeria linqobele Guinea nge-1-0 kwathi ele-Egypt lanqoba ele-DRC nge-2-0. Namhla khona iMadagascar izanqikelana leBurundi kuthi iKenya idibane leTanzania. I-Algeria yona izaqwaqwazana leSenegal. Nina siletemba livuka kuhle ezindaweni ezitshiyeneyo zomhlaba, kungaba kusebulawa kubulawayo eHarare, Swaziland, United Kingdom, United States. Siyalamukela lonke njalo siyalubonga uxhaso lwenu. Siyalamukela lasenkundleni yeFacebook lapha silomlalazi laphana uDumani uSikhumbuzo. Uyaloba uthi wena toboka penyoka yosundula ganda layo mbava ngazisungwe dzose kusibhakhwe matemba oga kusala hove hulu. Goma ndevu zokataza eDumani azitongo bhakhwa koga manga manga. Kulo Glente walaphana uthi wena morning siyakhala ngendaba yemali. Kuzoba lo silethemba gift uthi wena alibuye izimdola sifuna imali yakithi. Senzeni na?
The right to live, nothing but justice. Kulicalana, Ugulwela in Ululego, Kulicalana, Ugulwela is still the Sagueno, Kulicalana, Uguzuela Wena in Ululego Yako, Gakobe, Malima Kali, Kotanani, for so many sons of this land have gone the same way, and we have watched them go.
Malima Kali, Kotanani, Likoke, Gucho, Imbong, and Kolo. Albert Nyati lapho kungoma yakhe ethi senzeni. Esigqibela ke izindaba zekuseni kodwa singake hlukana sikhangele ebezihamba phambili. Umongameli Mnangagwa uthi uzabumba iqula elizaphenya amacala enkohlakalo etheswa iziphathamandla zeZANU-PF ngabasakhulayo baleli bandla. Abalimi eNyamendlovu bathi bakhathazekile ngokwethulwa komthetho ovimba ukusetshenziswa kwemali yakwamanye amazwe eZimbabwe ngoba kuyiyo ekade bethengisa ngayo izifuyo. Hayi ke likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-half past 7. Mina elani asibeni sonke njalo kusasa ngwa 46 ekseni pela olivalelisa yo ngontunga milinko mom itshone kuhle.